So kuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uThandono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-27 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sokusele inyanga phose ezine nje kuphela ukuthi abeZimbabwe abahlala kwele South Africa baphelelwe ngamaphepha okuhlala lokusebenza kusemthethweni ama-ZEP permits.
Ngicabanga ukuthi abantu abalama-permit lawa ikakhulu ngabantu abasebenzayo, ngabantu abalama-business, ngabantu akade befunda.
Ukhetho lweNigeria olokudinga umongameli lenye inkokheli olucutshwe ngomgqibelo lutshengisa intsha yalelo lizwe ivota ngobunengi.
Kuhambe kahle bekunokuthula, kodwa ke siyakwazi ukuthi nxa kulohlelo olunje kulukeke kube khona nje ukuxabana lapha nalaphiyana, kodwa amasosha nje bebebhizi betheliwe estradweni kuma-police station.
Amatitshala athi uhlelo lwabo oluthiwa Teachers for US Dollar lukhangelelwe ukuqutshwa ngolwesithathu lapho abazakhalala khona umsebenzi.
Kuthi mhlaka 1 Mbimbitho bathathe isinqumo sokuthi ababalisi kabayi emsebenzini kuye ngena i-1260 US dollars.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokusele inyanga phose ezine nje kuphela ukuthi abeZimbabwe abahlala kule South Africa baphelelwe ngamaphepha okuhlala lokusebenza kusemthethweni ama-ZEP permits. Abantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 180,000 babephansi kohlelo lweZimbabwe exemption permit lona osolufika emaphethelweni. Gambe ibo bonke na abazaphenduka eZimbabwe nxa sebengasela amaphepha la. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa unkosazana Victress Mathuthu, umholi wenhlanganiso elwela ilungelo labezifazana eZim Imbokodo, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyacho ngithi abantu abalawo la ama-permit sokunzima ngoba singananzelela ukuthi isikhathi seselulwe kangaki ngawo la ama-permit. Siyabona ukuthi okwamanje kusho ukuthi lesi sikhathi esibekweyo sesinge sokugcina mpela, akubonakali ukuthi kuzaphinda kwelulwe futhi. Ngakho abantu sebephila ngabuhlungu ngoba ungacabanga ukuthi abantu abalama-permit lawa ikakhulu ngabantu abasebenzayo, ngabantu abalama-business, ngabantu akade befunda. So nxa ama-permit la iphelelwa isikhathi kusho ukuthi laba bantu kuphela imisebenzi, kuvalwa amabhizinisi, labafundayo kuba nzima ukuthi bazofunda ngani. Ngakho kuyinto enzima kakhulu eyenza abantu bahlale bengazi lokuthi benzeni kule ndlela yokuthi sithi abantu bazothi babuyele ekhaya. Kodwa lakhona balutshwani abantu esesibazwile abathi bafuna ukubuyela ekhaya laba phethe la ama-permit, kanti abantu abaningi abathi bafuna ukubuyela ekhaya ngabavele bengela lutho. Laba baphethe la ama-permit ababaningi abathi bafuna ukubuyela ekhaya ngoba khumbula ukuthi laba bantu basasebenza la njengoba ama-permit angakapi isikhathi sakhona sisaselwe zinyanga ezine nje basasebenza basasele amabhizinisi wabo abasafunda labalabala ama-permit la abavumela ukufunda. So kunzima ukuthi bengathi hayi sebethwala imithwalo bebuyele ekhaya ngoba basalindile ukuthi leso sikhathi sifike. Kodwa nxa sifike leso sikhathi kungela nto eyenziwayo, khani iningi lizakhetha khona ukuthi libuyele ekhaya. Kodwa kuzaba nzima futhi lokubuyela ekhaya ngoba obazabuyela ekhaya abantu befike benzeni. Yikho lokho ekusase yinkinga kakhulu ukuthi abantu bazobuyela ekhaya befike benzeni. Yeke ukubuyela ekhaya abantu bayafika, kodwa kuphinde kube lokwesaba ukuthi bazafika ekhaya benzeni. Lokho kwakude kubaxotshe ekhaya ukuthi baze bazofika kwele South Africa bathola ama-permit sokulungile yini.
Siphumzwile uhulumende enxusa abantu njalo ebathembisa ukuthi uzabaphathisa abavela khona ngapho e-South Africa. Bakhona yini elibazwayo besithi abamthembi uhulumende?
Msakazi, ukuthi abantu beZimbabwe bathembe uhulumeni waseZimbabwe kuyinto eqhelile kakhulu, kunzima kakhulu ukuthi izizalo zeZimbabwe zimthembe uhulumeni waseZimbabwe ngezizathu ezithile. Yebo, simzwile uhulumeni memezela ukuthi laba abaphelelwa ngamaphemithi abalama ZEP uhulumeni uzozenza imizamo yokuthi bathwalwe basuswe eSouth Africa bebuyele ekhaya, nalabo abalezimpahla zabo ezilapha angeke basabhadala lokho okubhadalwayo ebhoda nxa bedlula le mpahla zabo. Konke lokho sekuzwile, kodwa asithembi ukuthi uhulumeni uzakwenza khona lokho, ngoba abantu abalama ZEP sibalabantu abaningi kakhulu abadlula i-150,000. So nxa kungathiwa bonke labantu babuyele ekhaya, kunzima ukuthemba ukuthi uhulumeni uzobathwala, ngoba noma nje ucabanga ukuthi uzosebenzisa iphi indlela yokubathwala, uzobathwala ngani, ngesitimela, uzobathwala ngamabhasi, kumbe bazothwalwa ngani. Njalo abantu abadinga usizo kakhulu futhi ngabantu abangela amaphemithi, abangela lutho, abangela amaphepha lapha. So nxa uhulumeni ephi yena uzabheka kakhulu abantu laba abalama ZEP, kuthiwani ngalaba abangala lutho labo abadinga ukubuyela ekhaya. Kunzima futhi lokuthemba uhulumeni, kuba uhulumeni uthi khona uzabathwala abantu laba abaphelwa ngamaphemithi abase eZimbabwe, kube khona kumbe imisebenzi kumbe afika benzele khona ukuthi bakwazi ukuqhubeka ngempilo khona ngale, kube kuyezwakala. Manje asikwazi ukuthi nxa isithwala uhulumeni esibisele eZimbabwe, usibisela sifike senzeni, usifika sifake kungaphi, siqhubeke njani ngokuphila? Ule nhlelo yini ezibekiweyo ezibekele ukuthi nxa sifika khona le kube lula ukuphila eZimbabwe, sithole imisebenzi, sikwazi ukuthi siphilise izimo njengokade senza silapha eSouth Africa?
Alo-ke ngonkosazana Victress Mathuthu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele
inkosi. Ukhetho lweNigeria olokudinga umongameli lenye inkokheli oluqutshwe ngomgqibelo lutshengise intsha yalelo lizwe ivota ngobunengi. Kulabantu abedlula ikhulu abancintisileyo, kodwa kulabathathu abalethuba lokunqoba. Laba bathi umnumzana Peter Obi webandla elibusayo leLabour Party, lo wake waba umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Atiku Abubakar webandla lePeople's Democratic Party iPDP, lo mholi webandla leAll Progressive Congress iACP. Sifundo bani esingatholwa ngabeZimbabwe labo abazakuba lokhetho kunyanga ezilutshwana ezilandelayo? Sixoxele sizalwane seZimbabwe unkosazana Thabisile Ncube okwele Nigeria eAbuja ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kuhambe kahle bekunokuthula, kodwa ke siyakwazi ukuthi nxa kulohlelo olunje kuke kube khona nje ukuxabana lapha nalaphiyana, kodwa amasosha nje bebebhizi betheliwe estradweni nakuma-police station bevikela ama-voters abo.
Ungasitshela ukuthi ukhetho lwakhona ngokubona kwakho bekulokhetho olukhululekileyo na?
Ningasho ukuthi ngaphandle nxa ungaphuma ngingaphuma ngayothalaza, kuthule ke esitradweni khona, akula nxabangxoza, akula msindo, abantu nje babhizi kuma-internet, kubo-Twitter nakubo-Instagram babona ama-results asabalwa. Abanye sihlela endlini sibheke omabonakude silinde ukuthi sibone ukuthi ngubani ke ozophumelela kulo mncintiswano.
Kuyacaca yini ukuthi ngubani ongangqoba kukhetho lona lolo?
Kuchachile, kuyacaca bha, kuyacaca sobala ukuthi umnumzana uPeter Obi hayi ke kwangani yena nguye ke okhanywa ngani nguye umnqobi kulo mncintiswano, ngoba nxa sikhangelela ntambama lokhu kukhona okukhona okuphumileyo kuTwitter. Umnumzana u-Ombasanjo uphumile waya kuma-police stations wayavikela amavota nabavotileyo, evikela amavoti wabo, evikela njalo elwela indirectly uPeter Obi. So uPeter Obi ngiyathi nguye ke ongani unqobile kulo mncintiswano, ngokubona kwami nangokubona kwabahlali baseNigeria.
Alo-ke ngunkosazana Thabisile Ncube, isizalwane seZimbabwe esixoxelayo ecingweni ekwele Nigeria.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele
inkosi. Umkhankaso wababalisi othiwa #teachersforusdollar ukuthi bamanyane kusinqumo sokuhlala emakhaya ngolwesithathu njengendlela yokutshengisela ngenhloso yokufuqa uhulumende ukuthi abaholise ngedola leMelika usudinga ukuthi baphiwe imali esiphindiwe kabili kulaleyo abekade beyidinga kunyanga ezedluleyo. Amatitshala athi asefuna ukuholiswa imali engamadola eMelika adlula inkulungwane eyodwa US$1,260 ngenyanga. Mhlaka 1 kuyona le inyanga ezayo kulapho abathe bazaqala ukutshengisela. Okunengi asikuzweni kuntathele zindaba yethu uMasuku ekobulawayo.
Lumkhankaso uthi ukhangelele ukuqoqa ababalisi abazinkulungwane ezingamashumi amabili i-20,000 befuna ukuphakamisa ilizwi linye lokuthi uhulumende abaholise amadola eMelika aphezu kwenkulungwane eyodwa i-$1,260 ngenyanga. Mhlaka 1 Mbimbitho kulapho abathe bazaqalisa ukutshengisela ngokungayi emsebenzini. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe uMnumzana Themba kuye moyo uchasisa kabanzi ngomkhankaso wabo lo.
Kuthi mhlaka 1 Mbimbitho bathathe isinqumo sokuthi ababalisi kabayi emsebenzini kuyengena i-$1,260. I-salary crisis indaba ixoxe yaze yavumelana ukuthi izidingo zombalisi sezingeneliswa i-$1,260. Njalo ababalisi balesiqiniseko sokuthi uhulumende ulayo le imali nxa bekhangela indlela uhulumende abanikana ngayo bona izimali khona ngale phezulu. I-hashtag teachers for US dollars ibhalele ama-union wonke banxusa ukuba mhlaka 1 baphatheke kumbhikitsho.
UMnumzana Ekel Ncube umgcini sikhwama wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union iZineo uthi njengenhlanganiso bazasekela loba yisiphi isinqumo esingenziwa ukuze kuthuthukiswe impila kahle yababalisi.
Le singakabi le position as to what to do okuphathelane le layona le indaba since initiative ngabanye abantu. Thina njengeunion will work in solidarity with anything elokwenza le welfare ka teacher. Whoever is leading, thina sizasebenza in solidarity labo. Everything has to do with the welfare of teacher. I-salaries zabo ziphansi kakhulu, otisha bathuthukiswe.
Unkosikazi Nolwazi Mathuthu, omunye wabazali, uthi ukukhalala umsebenzi kwababalisi kuzadala uhlupho lokwehla kwesimo semfundo elizweni esilokhu sisindwa zinhlupho ezidalwe yikuqhamuka kwe-COVID-19.
Uhulumende ngabe uyananzelela ukuthi abantwana basilele okunganani nge-lockdown. Khathesa isikho ebesikukhangelele ukuthi abatisha akhalale umsebenzi kulokhe kuliwa kubangwa imali. Ngalesi sikhathi sikhangele ukuthi kulekhala abantwana bayakuba yini ababalisi bengakhalala umsebenzi. Kuyaphinda kubisele abantwana emuva. Akuzamwe ukulungisiswa ukwenzela ukuthi imfundo yabantwana ingawi kakhulu kulabo abangabayanga abangenelisiwe ukuthi bahambise abantwana kuma-private.
Unkosikazi Nomagugu Mahlangu omunye wababalisi uthi kuningi okukhithwa kuholo labo elincane abalitholayo okokuthi imali abahamba layo ngekhaya kayaneli yona indleko yokuya lokuphenduka emsebenzini.
Ngomumo okhona njengababalisi kunzima ngoba sitholi lutho nxa imali ingena. Ziningi imali ezibanjwayo kusale kungela lutho bese kusiba nzima ukuphila ngendlela izinto ezikhwela ngayo ezitolo labantwana. Kunzima kakhulu.
Embikweni owethulwe ngabenhlanganiso e-Apex Council, umgcini sihlalo unkosikazi Cecilia Alexander unxuse amalunga awenhlanganiso e-National Joint Negotiating Council i-NJNC emhlanganweni mhlaka 1 Mbimbitho. Umkhankaso owe-hashtag teachers for USDs uthi lo umhlangano uhlose ukuphazamisa uhlelo lwabo yikho uze wafakwa mhla becabanga ukuqala. Uhlupho lweholo lababalisi luqhubekela phambili ngenxa yokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa leMelika. Kunje bahola inkulungwane ezingamashumi amane zamadola eZimbabwe i-$40,000 okuyimali elingana lamadola eMelika angamashumi amane i-$40. Ababalisi bathi lokhu kuyinhle ukuqinisekisa ngoba nxa iziphathamandla zikahulumende zivakatshela emaphandleni ziphiwa amadola angamakhulu amahlanu i-$500 ngelanga ukuhambisa inhlelo zawo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile Masuku. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet lesite liludaba lokuthi kulomunye undoda obefuna ukuthathela umnini wesitolo seplumtree emangweni wekweneng imali ngemva kokumkhombela ngombhobho. Umnini walibhizinisi wesifazane uhlabe umkhosi okubangele ukuthi abomakhelwane bazomphathisa. Iphephandaba lobulembu beinternet lezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa adinga omunye umama othiwa nguJacqueline Takure kumbe Jikugwa obikwa wathembisa besifazane umsebenzi kwele Dubai. Bathe befika khonale bathengiswa baphathwa njengezigqili. Okwamanje balaleli sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lisethulela imbiko elisiphe yona ngeWhatsApp.
Salibona ni Studio 7, salibona ni basakazi. Yalibingelela, ngilivukisa. Sithi livuka njani balaleli? Ye mina engikhulumayo nguDaniel Nxumalo. Ngilibingelela khona ngaphela uPani. Sithi linjani lonke? Ngikhuluma ngikhona lapha eBubi District. Ngisithi asiphusheni, asisebenzeni, asisebenzenini sikhupha umbuso kaMnangagwa. Labahuquluzi bonke benot. Mina ngikhuluma khona lapha ehwadini enhlezi kiyo eBubi la. Akulamanzi kule village okuthiwa ngu-village 4, ithwele nzima ayilamanzi, inatha nzima, bakha ngobusuku engathi bengaze belimale abantu abangomama abantwana. Konke lokho kunganxaya yezanu PF. Asike sivule namehlo, phaphamani. 2023 kangene ujaha kangene, asifakeni umfana omncane. New grade Zimbabwe ibandle lifukhulula abantu. Studio 7 ngingajabula ma abalaleli belalelile i-audio yami. Libe selingithumezela izindaba, angisazizwa kakuhle mani kulamalanga. Thumezelani izindaba, ngithumezele sibili khona la. Alisakwazi ukungithumezela, angikwazi ukuthi kuhamba njani. Ngiyabonga.
Ninjani basakazi weTito 7, nangumama okhuluma eVictoria Falls. Ngicela nilibalele imeseji liyibale hlobo, ningabhalela lingabali imeseji yami. Ngiphendule obhodi lo, angikwazi ukuthi ungabi wendawo seyingikhohliwe ukuthi khona khona ukansila umbe umnyambo MP ethathe eyakhe ipay elungise umnotho weZimbabwe, ethathe imali sesikhwameni sakhe elungise umgwaqo weZimbabwe, ethathe imali sepay elungise abantu weZimbabwe. Igovernment iyomele ithathe imali isikhumbu ze-government inike abantu amakhansila zithi kanhle zenzaleni okumele kwenzakale vala amagwaqo mekuyini mekuyini kwenzakala, kodwa umuntu ethathe imali epay elungisa imigwaqo uyawumani bhotelo asoze ikhansila yazinto. Ikhansila yayimakha ekholayo ngemoli yakhe ayezangaphiwe i-government imali ithi khansila enzaneni so enzaneni so. Akulo nto angabangayenza vele ngoba overseevele imali zonke ziba nto ezanu p f zisikhumbu sezanu p f imali zonke zikuzanu p f konke kuzanu p f zanu p f yilikhanda langikhona la ngamatorokisi ngoyasikhumbula amatorokisi la ngamatorokisi la kuma ekhanda ilili khanda ekugcine yonke into yonke. Ama-ministers alawa awomgwaqo ngawezanu p f, ama-ministers lawa awe-councillors ngawezanu p f. So manje kunto yenzela bhuti wami ungasijwayele.
Njani Studio 7, njani Studio 7? Asiqala ngomnangako okhuluma amanga phambi kwabantu bonke lapha, phambi komhlaba wonke ekhuluma amanga ethi thina kumele sibuye ekhaya ezosinikeza umsebenzi. Yiwuphi umsebenzi azosinikeza wona? Yiwuphi umsebenzi thina esila e-South Africa? Yiwuphi umsebenzi azosinikeza wona? Abantu abasekhaya akulaluthi abenzela khona. Ushaya abantu kumarali lapho othi abantu behambe khona ngenkani, even kwaphanele uphana othi beyigcwala izitediyamu kubathethwe ngenkani abantu besuke lapha bengafuni. Yiwina abantu awenzela abantu ndoda ongahleka abantu othi belokuza amavota khona arigwa yini into zakhona ngezenkani zodwa ufunga uyazikhulazisa ngendlala? No, 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 no. Ay, I could think, it's poor, so situation at a panimpi, lapha. Imbi, lizobalifaka egangeni, bathethe lizobalifaka ehlathini, akulanto ekhona, akulamsebenzi, akulaluta, akulaneeds. Abantu bonke bathengisa kwini kwaba kobulawa into ezala lapha etown kwapha. Yiwe niyinkangala kodwa indlala kodwa thina esilapha sisupport abantu abaningi kakhulu. Iqiniso lomele likhulu nyo. Abantu umuntu oyi-1 wathi wabheka umuntu oyi-1 azawazo support abantu abaningi kakhulu kuleya lizwe la. Umuntu ola yena wehlo ihlekanyana lwalela abantu abayemina abantu abayi-100 kwapha kobulawa wakungahlanza abantu abayi-100 ngolova bodwa. Umsebenzi awujoyi uphi kanti? Hayi khona mna.
Sanibonani bantu bathethile njani ngezindawo. Haloko ngifuna ukukhubeka ukucace 2023 bakuzovotwa nje isidumbu sikaMnangagwa sikhona uMnangagwa sele nani labantu bakhe azowabula. Bakuvotwa nje manje uMnangagwa sele abantu bakhe abaziwa azobabulala and esikhona isidumbu esizaphuma ezikaMnangagwa. Lokhu kumele abantu bekubhale phansi isidumbu esizophuma makuvotwa manje sezikhona. uMnangagwa ukhona abantu azobabulala uMnangagwa. Ukhona abantu azobabulala makuvotwa manje ukhona isidumbu. EzikaMnangagwa ezizophuma liwamake lawo mazwa and nisazophinda futhi ngikhuluma iqiniso bonke ngikhuluma amanga na ukuthi bakhona abantu abazobulawa uMnangagwa akula muntu ongamvotela lo muntu ungcole kakhulu lo muntu lo akula muntu ongavotela udubo olufana lalo uyehlulekile 42 years behluleka abantu labo kambe into abangayitshintsha yini ibentsha manje zikhona izidumbu zikaMnangagwa ezizophuma uMnangagwa ebulela abantu ngiyaphinda futhi lelo ngifuna ukuthi kugcwalise ukuthi manje makuqeda voto akula abazobulawana makungela muntu obulekweyo kuqeda vota ngiyajoyina iZANU-PF makungela muntu obulewe ngumnangagwa kuqeda vota ngiyajoyina iZANU-PF ma uMnangagwa engabulalanga muntu ngiyajoyina iZANU-PF ngiyahamba ngedinga membership card yeZANU-PF makungafanga umuntu ngalama election ngiyahamba ngedinga membership card impela ngiyajoyina iZANU-PF ngobuso kungela dlozi
injani khona ngapho kustudio 7 siyakubingelela lonke basakaza abahle yebo ngicela ubana ngike ngikhulumele amayilana lesikolo lesi ukuthi ke lisibuzele kuye minister of education ukuthi isikolo sokuyibusiness na sikwazi ukuthi sokuyibusiness imfundo sikuthengiswa ngoba kakuselanto ehambayo abantwana kabasafundi sebehlala emakhaya sokubuyela kudark ages ngoba umntwana kuthiwa nxa umngenisa esikolo kumele ubhadale ukuthi ungenise umntwana esikolo kusukela kugrade 0 kuyobuya ku-grade B lo kuyobuya ku-grade 1 lo usiyaphezulu lokhu kubhadala kathi sokuyibusiness yini kumbe imfundo sithengiswa asisakwazi ngoba ilizwe liza kuwa phela kungasela abantu abalemfundo kumbe bafuna ama-minister kube ngababa abantwana bafunda bodwa ngoba bona balemali abantu kabala mali akulamsebenzi bayakwazi lokho yimi engikhulumayo khona phela pane East Mpofu.
Hello Studio 7 alibonge libingelela lonke lami ngisiza lona seZimbabwe lapha ngizama ukubona lapha ngizwa ukuthi pupurayi bizo lihambelana lomuntu nyamuzi uyapukulika lapho uzama ukubuka uMnangagwa kodwa ehlala la engakwazi ukuthi uMnangagwa kuendeza.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ekwezemelika, uMongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine usexotshe umsebenzi umkhokheli womanyano wabezomvikela uMnumzana Edward Moskaliev. UZelensky kazange aphe izizathu kodwa kumaviki ambalwa uke waxotsha enye njalo inkokheli yebutho ethiwa ibiphatheka kundaba zenkohlakalo. Kusenjalo, abantu bakwele Germany abedlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu babikwa betshengisele kwele Germany besola ukupha izikhali nguhulumende esipha ele Ukraine. Kuthi khona kwele Ukraine kulembiko ethi amabutho alelo lizwe aqoqa ukungena kwele Russia babhidlize iziphala zamabhomba. Lokhu kwenzakala uMongameli Joe Biden esithi kasoze aphe ele Ukraine indizamtshina zebutho ezohlobo lwama F-16. uBiden uthi uzaqhubeka isiphayile Ukraine izikhali kodwa hachi lezindizamchina. Ukuhlaziya impi yakwele Ukraine sixoxe lolandela izombusazwe wele Melika umnumzana Busani Ntini.
Ngamaya malanga khaya ngansa Ukraine ile upper hand kodwa ngamaya malanga ukhanya Russia ile upper hand kodwa uma sibheka impileyi ngasikhangela izwe le Ukraine ngobuncane balo sikhangele iRussia ngobukhulu bayo sikhangele njalo ukuthi iRussia icabanga ukuthi izawenze ekumele kwenze within a few days within a few weeks kathesi sesikhangela sokube lomnyaka iRussia ingene eUkraine kodwa kungakho hani konapho ukuthi impumela yakhona iyanga ukhona uGeneral Mark Milley kwalapha eAmerica othe khona ngesikhiwa iRussia isibhadale iprize enkulu kakhulu ngokungenela kwele Ukraine uchilo njalo wathi iRussia isiluzile strategically operational and tactical ikwa kuchiloyo so lami uvumelana laye ukuthi iRussia yona yayibona ngathi umdlalo yayibona ngathi ingangena nje iUkraine ifolde izandla you know within a few days weeks kodwa uyakhanya ukuthi le Ukraine nichoba nje indawo zibonjwa ama building ebonjwa kodwa ngokuncedisana ngombe kuncediswa ngamazwe eNATO lamanye amazwe sebezamile sibili ukulwa kuma tsurutsuru akulula indaba yakhona so ngombono wami nxa singathi siyabheka ele Russia vele seliluzile limpi ngoba kwakungamelanga impilo eyifike isibanga lesi esomnyaka ngoba singakhayela ubuncane beUkraine lokukhula kweRussia fana lokuthi iHighlanders iyedlala lokuyithimu okwenkulumane high school ungabona kusuka le-draw kutsho ukuthi iHighlanders isiluzi
ungasitshela ukuthi udaba lona lolo olwe-Ukraine leRussia ubona luphela njani ngokubona kuza khulunyelwana na kumbe kuyaqhubeka lokho kudutshulwana
ngombono wami ngibonani igazi selichitheke kakhulu njalo lesithunzi seRussia sesimi kubi ngibona ngani ngesikhathi lesi ele Ukraine selithola isupport lithola ama tanki sokukhunya la ama jet flights avela kwamanye amazwe ngibonani le Russia kuzafika ibanga lokuthi bethi sayofuna ukunegotiate kodwa ukuthi kube ne-negotiation khonapho ukuthi kukhulunyiswane kuzamela beqale be-advance bethole iy'ndawo ezithize okwenzela ukuthi kungakhanyanga kuthiwa hhayi badlalise umnyaka wonke igazi lichitheke for no reason so ngombono wami ngibona ngani ukuphela kwempi yakhona izaphela ngama-negotiation akekho vele ozakwina kumbe ozasurrender yombono wami themba ukuthi lokhu kuyawenzakala masinyane okwenzeka ukuthi igazi lingachiki kakhulu lama world markets angabe affected kakhulu siyazi ukuthi le Ukraine bekulapha kade kuvela khona i-wheat so siyazi ukuthi into njengesinkwa lani sokuqalile ukudura so le Ukraine ingaqhubeka lisempini kuzatshengisela ukuthi i-farming season ebuyayo asoziyenzakale so ama markets wonke globally aza impact ama price njalo lele Russia lile gas le oil beqhubeka besempini izinto zizahlupha amazwe wonke jikelele themba ukuthi bazahlangana bekhulumisane bekhothe umlotha abantu beqhubeke ngokuphila okokuthula.
Alo ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe wele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leNew York. Isikhathi kasavumi kuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Sokusele inyanga phose ezine nje kuphela ukuthi abeZimbabwe abedlula inkulungwane ezilikhulu 180,000 abahlala kwele South Africa baphelelwe ngamaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni kulelo lizwe. Ukhetho lweNigeria olokudinga umongameli lenye inkokheli oluqutshwe ngomgqibelo lutshengise intsha yalelo lizwe ivota ngobuningi obukhangelelwe ngabeZimbabwe ukuthi kwenzakale kunyanga ezilutshwane ezilandelayo. Amatitshalo athi uhlelo lwabo oluthiwa Teachers for US Dollar lukhangelelwe ukuqutshwa ngolwesithathu lapho abazakhalala khona umsebenzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama ngu-Chris Gande.